Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga ke uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesingisi. Olamukela ngenjabulo lentshukulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mphalakazi 2022 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that. In terms of the constitution,
namhlanje ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission banikeze uMongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele wezokuvota olwe preliminary delimitation report.
Into engizazikala ukuthi kwakubhizi so lathi nesithatha advantage ngokuthi njengokuthi siku-transport kubhizinisi anje kulesikhathi sokuthi kuyayehla isikhathi ukuthi kuyaqansa ngamapetrol amadizilana nendlela ngonke ama-expenses amaninginingi and sasikhala ukukhava ngendlela yokuthi njengoba nxabe baningi anti lathi nesithule advantage ukuthi asithule sekulinti lathi sesikhalele khonapho sesikhona.
Lo nyaka inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abahlala kwele Botswana bayenelisile ukuya ekhaya ngobuningi ngekhefu lekhisimusi laloba nje bebebhekane lobunzima bokudula kwendleko yokugada amabhasi lezimota. Kodwa ke osomabhizimusi bamabhasi bebejabula kakhulu ukuthola ukuthuthuka kwebhizimusi. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazi. Namhlanje abekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission CEC banikeze uMongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvotwa ole preliminary delimitation report. Umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Loba nje uMongameli Mnangagwa ekukhefu lakhe lokuphela komnyaka namhlanje umise kancane ukuphumula kwakhe wamukela ugwalo lwedelimitation. Ugwalo lolu luzaphawula ukuba imingcele izabe iminjani ngesikhathi sokhetho lomnyaka ka-2023. Embikweni okhitshwe isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba wazise ukuba iparlamende eZimbabwe kuzamele ihlangane ngemva kwamalanga ayisikhombisa ukuze ihlaziye lolu gwalo. Umgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Shikumba uchasise ngokuqakatheka kogwalo lolu.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that. In terms of the constitution, the delimitation period, which we commenced on the 1st of June 2022, will officially end on the 31st of December. We were obliged and required in terms of the constitution within that period, and at the conclusion of that process,
lokho okukusisekelo sombuso kumele sinikeze uMongameli ugwalo lolu. Sesikwenzile lokho. Uhlelo lwe-delimitation olwaqala ngohlangula luyaphela mhla ka-31 Mphalakazi. Kumele uMongameli alubale lolu gwalo kumalanga ayisikhombisa.
Ummeli wange-Central edayela ePhalamende umnumzana Daniel Molokeli ongwebandla ele-Citizens Coalition for Change upha umbono wakhe ngogwalo lolu.
Namhla kwenzakale indaba eqathekileyo masikhangela ukhetho oluzayo komnyaka ozayo, harmonized elections ka-2023. IZimbabwe Electoral Commission iyenelise ukusubmitha i-report to i-Office of the President. Ngingathi uhlelo lolo le-delimitation olwalo nyaka belutshiyene lololinye lokalenziwa kumnyaka eyadlulayo. Maybe okunye okwenze kwaba nomahluko omkhulu ludaba lwe-social media, ukuthi eZimbabwe sekune-social media. So umsebenzi weZimbabwe Electoral Commission uhamba usenza ama-consultation ubuma public than ever. Ngingathi bazamile bona abezekhi ohamba bebuza ama stakeholders babizile imhlangano etshiyeneyo. Babuyile lewange lapha ngikhona bayenza imhlangano.
Umsekeli womqondisi obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga yena uthi uZulu katshelwanga izekhi ukuba imingcele leyi iminjani.
Abona lapha ukuthi uchairperson owezekhi uJustice Chigumba uhambise i-report eyokuqala kuNangagwa, i-report emayelana nge-delimitation kumbe ukudwetshwa kwakutsha imingcwele yama-ward lama-constituencies. Yebo, sikubonile lokhu ukuthi hhayi izekhi ilandele umthetho, kodwa thina sihlezi sikhale ukuthi i-process yangkhona ayihanjiswanga ngemfanelo. Nxa sikhangela ukuthi i-report yona leyi ifike ku-stage eyokuthi ama-district batshelwa ukuthi ama-ward azadazulwa kanjani, kuzokuba lama-constituencies batshela njalo ukuthi ama-constituencies aseza kuma kanjani. Kodwa thina njengebandla lamanye ama-stakeholders asiphiwanga i-national report kumbe ithuba lokuthi sibone ukuthi izekhi ama-boundaries wona lawa ahambise njani.
Umnumzana Barack Ncube webandla lezaphu uthi bakhathazekile ngenani eliphansi labantu ababhalise ukuvota ngomnyaka ozayo.
Thina njengebandla lezaphu asithabanga ngendaba ye-delimitation ngoba ekuqaleni kwayo sasixwayise ukuthi kukhangelwe isigaba ngesigaba ukuthi kulabantu abangaki abahlala khona lapho, hhayi ukuthi kukhangelwe ukuthi kurejiste abantu abangaki ukuvota. Ngoba singakukhangela ngale ndlela kusuka kube ngenye into ezaba lobandlululo, ngoba sesikhangela abantu abarejistu ukuvota ngendaba zodlame olwenzakala kwezepolitiki.
Uqhubeke sithi ukubeka kwemingcele lokhu kulakho ukuphazamisa ilungelo likaZulu lokukhetha inkokheli ezabasiza, ngoba ezinye indawo zilakho ukuba nkulu kulenani lezikhundla eziseparlamente. Izek ithi abantu asebabhalisa ukuvota kumele bayehlola ukuthi imininingwana yabo ilotshiwe kuhle na kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ingcitshi ezicubunayo zombuzazwe zithi i-delimitation yalo nyaka iza kwehlisa inani labameli bezigaba edale lephalamende, ikakhulu ezigabeni zemathebeleland. Abezekhi bathi njalo ekuhleleni kutsha izigaba zama-constituencies lawa izasebenzisa amanani abantu abayabe bebhalise ukuvota endaweni abahlala kuzo. Ngimele 227 ngiseHarare, ngimndondolozi Ndlovu.
Abebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu bayamsola kakhulu uhulumende ngokuqhubeka ebeka imithetho encindezelalo kwephula amalungelo abantu. Lokhu kungemva kwenyathelo likahulumende lokwethula kugwalondaba lwayo olwe-Government Gazette inguquko kumthetho owe-Criminal Law Codification Bill. Phansi kwalo mthetho, bonke ababotshwayo, ikakhulu abalombono owehlukile lokahulumende, uyawusebenzisa ukubethesa amacala omvukela, ukuba ngabathengisi lokunye okuneng-neng okokujezisa nje abantu labo. Abafunyanwa belecala phansi kwalo mthetho bajeziswa ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukungavunyelwa ukuvota loba kuncintisa kukhetho kweminyaka emihlanu elandelayo. Kodwa ikhuluma le-Studio 7, umsekeli kaMphathi Ntambo ubona ngokwethulwa kwemibiko, uMnumzana Kindness Baradza, uthe yena akaboni okubi ngalo mthetho. Lonyaka inkulungwane lenkulungwane labeZimbabwe abahlala kweleBotswana benelise ukuya ekhaya ngobuningi ngekhefu leKhisimusi, laloba bebebhekane lobunzima bokudula kwendleko yokugada amabhasi lezimota. lokhu kungemva kokukhitshwa kwemigoqo ebisele minyaka emithathu ibekiwe yokumelana lobhubhane olo-COVID-19 phakathi komnyaka. Intatheli zindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukucapha imingcele eminyakeni emibili edluleyo bekulukhuni ngenxa yemigoqo eyafakwa ngamazwe atshiyeneyo agoqela leBotswana kanye leZimbabwe kuyindlela yokulwisana leCOVID-19. Kodwa lo nyaka kulandela ukuyethiswa kweziqondiso zeCOVID-19, inkulungwane zabeZimbabwe ezisebenza kweleBotswana sihambile ekhaya ukuyaba lesihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Lokhu kulethe injabulo kunenge lokubhizimusi yezimoto ezithwala uZulu, kugoqela umnzana Bosani Moyena osebenzela enye ibhasi ehamba phakathi kweHebron leHarare.
Aya kubhizi sibili kuqala emhla ka-22 kungani kuyaphithizela. Le bhoda amakhiwa angikhona, heyi, kunzima kakhulu. But from 23-24, hayi kungani kunganeni. Hayi, abantu bahambile, sibahambile ngendlela emangalisayo. Alekhisimusi ogugu labokhulu bajabula kadezi bakururuza sibili ukuthi abajabula sibili abahambile abantu 1,000 and 1,000.
Omunye wakhe umnumzana Welcome Matara osebenzela erenkini yeHabroni uthi bekuphithizela lo nyaka uma kuqathaniswa leminyaka emibili edluleyo.
Kepelihle kakhulu abantu khayabajavelekekhaya sibona abantu abaningi kakhulu, more than 1,000 people that go home, wonke obuningi babo. They are very happy ukuthi ukwazi ukuyofika, hayi khanya kuhle kakhulu, abantu bahamba ngeqondo amabhasi ngamaningi. Wonke umuntu khanya asifisa ukuthi khaya lekhaya sibuyazi. Kodwa singani kutshintshile ngoba abantu khaya obuningi babo ukhitshwa kwama-COVID test kantana, into ezinenene namapasipoti kantana. Lokubuyisa kwama-passport eZimbabwe khabe zikwenze kakhulu kakhulu khaya lekhaya.
Noma nje kulabantu abaningi abalubhekisa ekhaya ngekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha, kulabanye abafana lomzana Godfrey Moyo bona abaphathise ezimnandi kodwa bedlalela ikhisimusi kweleBotswana.
Hayi, siphakathi kweholiday leyo. Hayi, holiday leyo, holiday enkulu kakhulu, especially kimi. Hayi, iholiday endithakazelele kakhulu kakhulu ngayo njengokubana khona apha nje elizweni laseBotswana. Hayi, kwekhaya nje uthi ngayekhaya manje mbajonezinye izinto zemsebenzi nje ezifisa ukuthi ziqale sizibheke.
Abanye njalo abeZimbabwe baphumile elizweni kuyahlaba ikhefu emazweni afana leBotswana leSouth Africa besithi kungcono ukuthi babe ngaphandle kwelizwe ngesikhathi umumo ungamanga kahle ekhaya. Kodwa isihambi zikhala ngentengo yokuhamba eqonge kwamagama ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Matara yena uthi yiso sodwa isikhathi abakubhizimusi lezimoto ezithwala uZulu abangathola khona inzuzo.
Intengo sasikhala ukuthi bakubhizi so lathi nesithatha advantage ngokuthi njengokuthi siku-transport kubhizinisi anje kule sikhathi sokuthi kuyayehla, isikhathi ukuthi kuyaqansa namapetroli amadizilana nendlela ngonke ama-expenses amaninginingi ani sasikhala ukukhamba ngendlela yokuthi nje wathi nxa bebaningi anti lathi nesitolo advantage ukuthi asithole sekuthi lathi sasikhalele khonapho sesikhona.
Izihambi njalo zidaniswe ukuchitha isikhathi eside emngceleni weRamokhobane leBlumtree ngenxa yendwendwe zabantu ikakhulu abakade bengena elizweni. ELeBotswana leZimbabwe zivame ukuthi imngcele ingavalwa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi kuyindlela yokunciphisa isikhathi isihambi ezisichitha emngceleni. Kodwa lo nyaka akuzange kubikwe ukuthi kungani umngcele uvulwe akwamahola ajayelekileyo kusukela ngehola lesithupha ekuseni kuvalwa ngeletshumi ntambama. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umqando ochaze izigabeni eziningi zeMelika ngalempela sonto ubangele ingozi zokutshelela kwemigwaqo lokuwela kophahla lwezindlu lezakhiyo ebese zisindwa yisnow. Inani lababulewe kule ingozi ngale impela viki yekhisimusi bafike kwabangamashumi amathathu lane 34 ilizwe lonke. Isigaba esitshayo ngolaka ngelanga lekhisimusi ngeseBuffalo eNew York. Kulabantu abahlanu ababotshelwe icala lokudubula lokubulala owesilisa obeleminyaka elishumi lathoba neminye 19 ngelanga kuzavuka kuyikhisimusi ngomgqibelo emavinkilini aweMall of America asemzini oweBloomington esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Ukukhala kompopho kwethu seyabaningi abakade besaphithizela bethenga okwekhisimusi abagcine sebebaleka besesabela ukuthi kungabe kulosokuvuke umunye ovuke ubhova wadubula esefuna ukudubula umuntu wonke. Ele Democratic Republic of Congo lisungule umkhankaso wokukhuthaza uzulu walelo lizwe ukuthi abhalisele ukuvota ngosuku kuzavuka kuyikhisimusi ngomgqibelo mhla ka-24 Mpalakazi. Umongameli Felix Tshisekedi ukhangelele ukuncintisa kulolu khetho edinga ukubana abuyele embusweni okwehlandla lesibili. Kuthi ke ibandla elibusayo kweleGabon eleGabonese Democratic Party ligqibe umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokeli owe-Congress ngempela sonto esikolweni salelo lizwe iLibreville. Ngisaziso sokuthi umongameli Ali Bongo Ondimba uzancintisa idinga ukubuyela embusweni okwehlandla lesithathu kukhetho oluzakwenziwa ngoNcwabasakazi omnyaka ozayo oka-2023. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle eZimbabwe ngalesi sikhathi sesilungiselela ukwamukela umnyaka omutsha ukuze kube lomehluko njalo kube lula ukuba umuntu wonke afinyelele usizo lokwelatshwa ngembadalo ayenelisayo. Intethele zendaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzelwa ukuba kudale umumo wokulandelwa kwezinqumo zenhlanganiso yomanyano kwamazwe abensundu we-African Union eze-Sustainable Development Goal 3.8 kutsho lezingqwethi zezempilakahle. Umnumzana Albert Mazula, umgcinihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi eHarare Residence Trust, uthi inhlelo ezazikhona zikahulumende ngesikhathi leZimbabwe lisanda kuthola uzibuse kumele zivuselelwe, okunjengalokho okwenziwe nguhulumende ekulwisaneni ke lobhubhane lwe-COVID kusikhatshana esanda kwedlula.
Singakhangela sifananisa lamanye amazwe, i-COVID kayizange ibe ingozi kangako kwele Zimbabwe. Sibe sesikhangela njalo ama-program e-immunization, sibone imikhankaso lemizamo kahulumende bezama ukuhlaba amajekiseni labo okumele ukuthi bahlatshwe lokuthontisela lokho okuthontiselwayo.
Uqhubeke ethi noma kunjalo kuqakathekile ukuba imisebenzi yokuthuthukisa izibhedlela nenhlalakahle ezisebenzi zezempilakahle iqheliswe kungajiywa njalo udubo lokutholiswa kwamanzi.
Amanzi aqakathekile ukuthi abe khona isikhathi sonke ukuze abantu bahlale behlanzekile. Abantu bangahlanzeka nemikhuhlane iba nganeno. Kwesinye isikhathi amanzi ebengatholakali, kwesinye isikhathi abuye engcolile.
Ukuthuthukiswa kwezempilakahle kukhuthazwa njalo ngabenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization, WHO, ethi kumele uzulu efinyelele ezempilakahle kalula ngendlela engaduliyo phansi kwethiwa Universal Health Coverage. Umnumzana Ambrose Bindi, umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association, uthi ikhona imisebenzi ekhanyayo lapha lalapha noma singakafiki kusibanga esidingakalayo ngaphansi kwalolu hlelo.
Okuyisifiso sokuthi bonke abantu bafinyelele babesijwayeleyo nje lalaba abantu kade bebanjwe yisihudo besinanzeli kade bethinga sebenjalo bavunyelwe baye ekliniki bayekona somahara khonokho yokuhle sikunanzelele sifisukana ngabo hlala kunjalo.
Welekelele ngokuthi ukuze ezempilakahle zibe sesimeni esihle kumele lezibhedlela zithuthukiswe ebizwa ngokuthi i-health infrastructure rehabilitation.
Sesinanzele ukuthi uhulumende usefakile ibhajethi yomnyaka ozawenza ngakho kubhajethi imali yabaningi kwezempilakahle. Esikhale ukuthi xa kunjalo uhulumende kananzelele ukuthi izibhedlela lezi sikhuluma ngazo zithengele izinto ezizokusebenzisa kube nembhedi eqondileyo. Kube nemithi.
UDokotela Prosper Chitambara oyingcwethi ecubungula ezentuthuko lomnotho uthi ukuze isiqondiso zokulinganiswa kwamathuba ekufinyelelweni ezempilakahle kumuntu wonke eze-equity in health kumbe i-universal health coverage zifezwe kungadingakala usekelo oluzayo oluvela kusikhwama selizwe okubizwa ngokuthi i-public sector investment, ngoba kungela lizwe elingenelisa ukufinyelela limisebenzi kungela sekelo olunje. Ethi babamba umhlangano we budget review lomphathi intambo kwezemali njengengcitshi zomnotho benikeza imbono yokuthi lokhu kungenziwa njani.
One thing that we've been advocating government to do is to come up with a universal health insurance scheme, and the Minister of Finance during the post budget meeting, the Minister of Finance made a commitment that it's an area that they are looking at. So
kuminyaka ilizwe lisanda kuthola uzibuso okhulumende waqhakathekisa kakhulu inhlelo zezempila kahle ezifana le-equity in health, le-primary health care, lokuqhakathekisa ukuvikelwa kwemikhuhlane etsheneyo, kwehlisa ukulahlekelwa ngemphefumulo i-mortality rate isuka kusilinganiso sokungamachumi athoba munomunye ekhulwini 90% ngomnyaka ka-1980 sesiya-ke kwesiphezulu kwamachumi amahlanu 53% ngomnyaka ka-1988. Uhlelo lokuhlabisa abantwana amajekiseni okuvikela imikhuhlane evame ukuhlasela abantwana abaleminyaka ephansi kwemihlanu lalo luthuthukise-ke lwaphathisa kakhulu okwamagama lwasuka-ke kwisilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini 25% lwafika kwesingamachumi athuba minwembili ekhulwini 80% ngesikhathi esifanayo. Uhulumende wengezelele inani lemali enikezwayo kwezempila kahle kubhajethi yakhe yomnyaka ozayo oka-2023 yafika kumabhiliyoni aphezulu kwangamakhulu ayisikhombisa amadola eZimbabwe 702 billion Zimbabwe dollars. Inkanti abaphathisayo labo bezangenela lapha lalaphaya ngenhloso yokuthuthukisa ezempila kahle elizweni. Ugatsha lwezempila kahle kukhasi lalo luthi luphakathi kokwakha ama-health post lokulungisisa izibhedlela kuzabelo zonke kugoqela-ke kundawo ezifana lakoChundura, Mafindifindi, Mukarati, Rushinga, Binga, Urungwe lezinye indawo, njalo bethuthukisa le misebenzi yokutholisa amanzi kundawana ezinje ngezikhathi eziningi besemba lezibholane. Betholisa njalo amandla kagetsi kugoqela lawesola phakathi kokunye ngenhloso yokuthuthukisa le misebenzi ukuba uzulu efinyelele ezempila kahle lula. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Bayathandabuza abanye abantu abeZimbabwe ukubana kungaba lenguquko kwezomnotho, ezombusazwe, ezemisebenzi lokutholakala kwamandla kagetsi ngomnyaka ozayo oka-2023. Abasebandleni elezano PF bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula impilo kaZulu. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Umnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu ngomunye wabathi akusoze kube lenguquko eZimbabwe ngomnyaka ozayo.
Ubunzima buzaqhubeka bukhula phakathi kwabantu, indlala izabilokhu ikhona, ubuyanga buqhubeka busiya phambili, imisebenzi izabilokhu ingekho, abasebenzi bazabilokhu behola imali encane, imali emabhenki izabilokhu ishoda ingatholakali, imizila ilokhu isanda ikhula yalabo badinga ukuthi bazuze imali yabo ehlala emabhenki. Kuzabe kulokhu kungatholakali imali yokuthenga ukudla kalula, kudla kuzaqhubeka kudula ngokuba kazikho impawu eziveza ukuthi uhulumende angaba lecebo lokulungisa zona lezi nkinga esizibone ngo-2021, ngo-2020, ngo-2022 lasemuva le. Lokhu ziqhubeke njalo ngoba kakulacebo lokuzilungisa.
Uthi akusoze kulungiswe uhlupho lokusilela kwamandla kagesi.
Amagesi azaqhubeka elokhe engatholakali ngendlela efaneleyo, kuyafana le-fuel ngokunjalo. Zona lezo zinto nxa zikhwela amafutha ezimota kukhwela le gesi, kusho khona ukuthi izinto zizakhwela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo.
Inkinga zika-2022 sizachaphalazo. Kuzabe kulokhu kuloduwo logesi, so sithi uZulu uzafanele adinge indlela zokupheka, kumbe usebenzisa umoya igas, kumbe abanye basebenzisa amalahle. Kodwa hathi ngibona ngathi mina udubo lwagesi awusoze luphele, kuzafanele kube lezi ndlela ezimbalwa ezokuthi amaZimbabweans alungisise izimpilo zabo. Ngoba ukuba lokhu bekhangelele kuZanu PF, uhulumende kaZanu PF gala macebo okulungisisa udubo lwethu. Kunje kathesi nje amafactory amaningi avalwayo angibone ezavulwa ngoba uhlupho lwemali yangaphandle foreign currency alukalungisiswa. Imisebenzi ilokhe isilelwa abantwana abaningi abavela emayunivesithi kabakazuza umsebenzi. Sizwa kuthiwa khona uhulumende ukhuluma ngowamamayini ngokwemigwaqo, kodwa imisebenzi yakhona imisebenzi evele ikhona kayincedi lutho.
So, ungenya uthi akula lutho olubambekayo oluza kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Loba kuthiwa khona kulokhetho umnumzana uMnangagwa uyabe lokhu ethembisa kuzahlala kulo hlupho lwemisebenzi, ukusilwa kwegesi, lezi hlahla zizaganyulwa abantu bedinga indlela sokuzuza umlilo wokupheka.
UMnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uvumelana laye.
UZulu ananzelela ukuthi kumnyama esibuya khona njalo kumnyama la esiya khona phakathi kombuso weZANU PF. Kule mthethwanyana efakwa libandla leZANU PF ukunxindezela abantu elawuqala elibizwa yi-Patriotic Bill, lenye ethiwa yi-Private Voluntary Organizations Bill. IZANU izama ukunxindezela abantu ukuthi amalungelo wabo angafezeki.
UNdlovu uthi ibandla elibusayo lifuna ukubusa amadonki aze amile impondo.
IZANU PF ikhangelele ukuthi ihlale isembusweni ayilanele lamalungelo lokuthuthukisa ilizwe. Inkinga ezaba khona kakhulu ngokuthi kuzoba lodlakela olukhulu kakhulu kwi-election ezayo, ngoba uMnangagwa ufuna ukuqhubeka ebusa. Kodwa ayisikho kodwa lokho, ngoba yena engabusa uzafuna ukutshela omunye owezana.
Kodwa uMnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU PF uthi uhulumende uzakwenzela uZulu akuthembise lo nyaka.
Kunenge esikukhanele ukubana ayikube sezandleni zethu njalo kusifikele. Ikakhulu sikhangela izithembiso ezaba khona kuhulumende ukuthi umgwaqo ovelela eBedbridge Bulawayo Victoria Falls uzaba umgwaqo ozawuthi usetshenzwa. Ngezinye zezikhangelelo esizikhangeleyo ukuthi sizathi ukuqhubeka ngomnyaka 2023 kube lokuhamba okuhle ebantwini abayabe bevelela eGoli besiya kuBulawayo Victoria Falls. Siphinde futhi njalo sikhangelele ukuthi kwezamagetsi lapha uhulumende uzaphathisa kakhulu ukuthi abone ukuthi abantu bathola umlilo wamagetsi.
Unkomo uthi okunye kumele uZulu ezenzele.
Kulabo abanye abakwanisa ukuthi babe le mali zokufaka amasola, yiyo kuphela indlela esiyibonthiwe isikhathi ingasincedisa ezintweni eziningi. Ubana sisebenzise amandla kasola ukufaka amasola ezindani eziningi ezitshiyeneyo lapho kusetshenziswa khona amagetsi.
ELeZimbabwe likhangelele ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu kumnyaka ozayo. Akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKips Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela muva okwenzakale kulomnyaka ka-2022 esesiwugqiba liviki kwezombusazwe, kwezomnotho, kwezenhlalakahle kaZulu lakwezinye inhlangothi zempilo. U-The Connection, uhlelo olwe-Live Talk lilo Evans Zininga. Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Namhlanje abakomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission banikeze uMongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvota olwe-Preliminary Delimitation Report. Lonyaka inkulungwane lenkulungwane zabantu zihambile eKhisimusini abakade behlala kwele Botswana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.